siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yekudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT seligcizelele isinqomo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa elizweni yilobanini nxa kungabanga lenguquko emithethweni yezokhetho.
So ababili laba bombono ukuthi uzatshintsha uzatshintsha okuningi andizweni komsebenzi kuma parastatals ukhangela ukuthi i-corruption yangkhona iningi kakhulu isendaweni eziningi kakhulu.
Umthethwandaba kamantshi eHarare wethulele ababeyisiphathamandla zeZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani. Kuwoza Friday lamhlanje silomkhokheli weqembu le impumelelo Shining Stars. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Morgan Tsvangirai seligcizelele isinqumo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa elizweni yilobanini nxa kungabanga lenguquko emithethweni ephathelane lezokhetho. Amalunga edale leCouncil yaphezulu yaleli bandla eleNational Council kanye leNational Executive ahlangene lamhlanje eHarare avumelana wonke kulesi sinqumo. Umongameli Robert Mugabe wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezilitshumilane ezasala zingelabantu ngemva kokuxotshwa kwamalunga eMDC Renewal Team edalele ephalamende luza kwenziwa mhla ka-10 ngoNhlangula. Amalunga eMDC Renewal Team aphikisa ukuxotshwa kwawo emthethwandaba othetha indaba zesisekelo sombuso oweConstitutional Court. Umthethwandaba kamantshi eHarare namhla wethulele ababeyiziphathamandla zenkampani yendizamtshina eZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi ngamunye kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani engangezigidi ezilitshumi zamadola. Ababili laba ngowayengumqondisi wenkampani le omnumzana Peter Chikumba lowayengumabhalane onkosikazi Grace Pfumbizayi. Esethula isigwebo sakhe umantshi uthe phakathi kweminyaka elitshumi le uChikumba loPfumbizayi bazapika okweminyaka eyisikhombisa nxa bengaziphatha kuhle entolongweni. Sehlulekile ukuzwa ukuthi ababili laba bazaphikisa isigwebo sabo emthethwandaba we-High Court na kumbe hatshi. I-eZimbabwe ngenye yamankampani kahulumende alokungethembeki okukhulu njalo asadalalayo ngenxa yokuhuquluzwa iziphathamandla zawo. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona isigwebo lesi sisenqabela na ukungethembeki lokhu.
Ngibona njengani umthetho sibili wenze okuhle ukuthi usithengise ukuthi nxa kuyukuthi indaba lezi zizahanjiswa emthethwandaba kuzaba lama-judgments anjengalawo awukuthi lokuthi bahlale entilongweni okweminyaka elitshumi. Kodwa angiboni ukuthi uhulumende walapha eZimbabwe kulesiqubo sibili esokuthi aqede i-corruption. So ababili laba bombono ukuthi uzatshintsha okuningi ekuhanjisweni kwemsebenzi kuma parastatals nxa sikhangele ukuthi i-corruption yangkhona iningi kakhulu isendaweni eziningi kakhulu uhulumende waseZimbabwe.
Isigwebo lesi ubona sisenqabela yini ukungethembeki ezinye iziphathamandla zamankampani kahulumende ezingaba zisenza imisebenzi ye-corruption zithiyana lalo mkhuba?
I-corruption ibhahile sibili, kodwa angibona ukuthi isigwebo lesi singethusa abantu abaningi. Kuye ukuthi singakhangela iZanu-PF khathesi la ma-faction lawo sibona njengani ukuthi engxenye bebe u-faction engayisiyo, kodwa ukuthi sebezethuka baqalisa ukuthi bahambise umsebenzi ngendlela ekhangelelweyo ngabantu baseZimbabwe. Angibona ukuthi uzenzakala sibili, ngibona njengani labo abaqhubeka ne-corruption baza kuqhubeka layo nxa kuyukuthi baku-faction yona leyo ebuzayo khathesi, kodwa abanye laba engxenye abakwenye i-faction yibo abangathi bayesabambida nokuthi engxenye bazalandelwa lapho abakhona amacala abo abuyiswe emthethwandaba.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi yecubungula ezombusazwe ezenotho sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lezikaZulu walelo lizwe sezisole kakhulu ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhamuke esabelweni sakwaZulu Natal, njalo sezikhuthaze uhulumende ukuthi amise lokhu kuhlaselwa ngokuphangisa. Amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe okugoqela labeZimbabwe sebebalekile bayacatsha enkambeni zamapholisa endaweni ezitshiyeneyo kwaZulu Natal ngemva kokuhlaselwa izizalwane zakwele South Africa. Abenhlanganiso lezi babuye basola njalo umongameli Robert Mugabe lomongameli Jacob Zuma ngokwehluleka ukukhuza abantu abaphatheke kulokho ngesikhathi somhlangano wabo osanda kuphela ePretoria. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Impi yokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe eqhamuke esabelweni sakwaZulu Natal iqhubekela phambili imemetheka endaweni ezitshiyeneyo zalesi sabelo. Amakhulu abantu bakwamanye amazwe sebebalekele ezinkambeni zamapholisa lapho abalala bejazwa khona umqando besidla ingqweqwe zomlomo. Inhlanganiso zikaZulu sezisole kakhulu inkosi uGoodwin Zwelithini njengoba ukuhlasela lokhu kuqale ngemva kwenkulumo yakhe ukuthi bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kufanele babuyele kubo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekusezandleni zikahulumende ukuthi angenele kulolu daba kungakabulawa abantu abaningi.
Kukhanya ngathi khona kule sandla esingalungile ngoba bona abantu begovernment balokuba namanye ama-reckless statements. Are you a leader to that? So we cannot say frankly ukuthi i-government yeSouth Africa ingabe fully committed to that, because abantu abaku government eSouth Africa kuyibo abakhipha futhi ama statements anjalo.
Umgcini isilalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena utose kusobala ukuthi ukwehla kwezomnotho kwele South Africa yikho sekubangela ukuthi abakuleli bacabange ukuthi abakwamanye amazwe bayabaminya.
Into evele ibangwa kakhulu lapha indaba yemsebenzi, indaba yemnotho. Siyake sibone kusiba lama protest, abantu be protest ukuthi kabathole imsebenzi, mhlawumbe bethi bona lapha abahlala khona kakulagetsi udlame lolu bese luchaphakela kulabo abazivelela kwamanye amazwe.
Loba kunjalo kayisibo bonke abakwele South Africa abafuna abakwamanye amazwe bahlaselwe. Ugcine ebumba inhlanganiso yokuvikela amabhizimusi abakwamanye amazwe ngemva kokuhlaselwa kwawo ukhuthaza amakhosi lenkokheli zezombusazwe ukuthi balusukumele lolu daba. Ugxwayisa njalo ngelithi lomkhuba ungekelelwa uzabangela ukuthi abakwele South Africa labo bahlaselwe kwamanye amazwe.
Loku okwenzekayo eSouth Africa kungenza impilo embi kubemi base South Africa abakumanye amazwe. If labantu la eSouth Africa bahamba benomsindo beangry, lungakhokhelela ekuthini abanye abantu abakwamanye amazwe bangawafuni amaSouth Africa kulawo mazwe. Kanti loko asikuthandi ngoba iAfrika inye.
Emhlanganweni wenhlanganiso zikaZulu osanda kwenziwa, inkokheli zawo zisole kakhulu uMongameli Mugabe noMongameli Zuma ngokwehluleka ukukhuza ukuhlasela lokhu ngesikhathi somhlangano wabo abasanda kokuquba ePretoria. Unkosikazi Elinor Sisulu ongumkakhe kaMnumzana Max Sisulu obengusomlomo wePhalamende kwele South Africa uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli zombili lezi azizange zizihluphe ngalolu daba.
What happens to ordinary citizens, unfortunately, our governments don't look at this. And I'm going to be very crude here. They talk about things which have no relevance to the people. And we have a failed institution on this continent in our governments, because these issues of xenophobia arise very much out of our government's failures.
Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe lazo zisola uMongameli Mugabe ngokwehluleka ukuhlangana lazo ngesikhathi ekwele South Africa okwamalanga amabili. Bakhona ke bathi mhlawumbe isizathu sakhe sokungaqhubi umhlangano labantu makhaza ubesesabela ukuthi kungahle kube khona abakuveza egcekeni ukuthi kabasafuni ukuthi aqhubeke ebusa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje iziphathamandla zebandla leZANU-PF beziphakathi kokujabula kuliviki kulandela uhambo lukamongameli Robert Mugabe kwele South Africa, lapho asayinelane khona izivumelwano lo mongameli Jacob Zuma. Lolu kube ludaba olujabulise abanye, kodwa abanye bathi lezi yizithukuthuku zenja ezizaphelela eboyeni njengokwenzakala kuzivumelwano ezasayinelwana lele China. Ukuhlaziya ubuqotho bezivumelwano lezi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho welizwe uMnumzana Dendlela.
Ngamadizi ezinto ezi esingathi ngesilungu i-general things ezivele zingasoze zibise into asoze zitshintshe umumo eZimbabwe ngalesi sikhathi. Ibhili ekuthiwa i-Bi-National Commission, ama-heads of state baze behlangana bekhuluma, bangakhuluma nge-anything, bangakhuluma ngento zonke abafuna ukukhuluma ngazo, kodwa basoze bekhulume ngento esithi thina yizinto ezithuthukisa umumo welizwe. IZimbabwe ifesa lokho ukuthi umumo welizwe uthuthuke. Enye idili kuthiwa i-diplomatic consultations, bekhuluma nge-AU, bekhuluma ngento ezinye ezingaphandle kwento ethuthukisa ilizwe leli. Enye idili yakhona kuyini? Ngamanzi. Kambe sisehlule kwenza kwethu amanzi ngapha kobulawa leHarare, khona siyakwenza idili lamanzi le-South Africa border.
Ngokubona kwakho, kuyini okungabe kwakhulunywa kwavunyelwana?
Angani kulento ezwakalayo ade kufanele kukhanye ukuthi bakhuluma nge-industry, into ofanele zenzakale, nalokho esithi ngama-special economic zones, ukuthi yena angani kule ndawo eZimbabwe. Dala kwenziwa, i-Minister of Finance bakhole i-conference a year ago, wafakwa amaphepha, watshaya izinqumo, u-special economic zones iqalise koBulawayo, iqalise e-Victoria Falls, ilandele eMthare, lapho indawo ukuthi ama-investors ebuye engabhadali imithelo, elezinqumo ezehlukileyo emthelweni, konke lokho ilizwe lithuthuke. O-China bathuthuka njalo, o-South Korea bathuthuka njalo, yizinto ade kufanele zenziwe so that kubuye ama-investors avele South Africa ngaphansi kwalawo ma-deals.
Lo ngumnumzana Dendlela, ingcwethi ecubungula ezenotho, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lukankosikazi Joyce Mjuru ukuthi usezathatha manyethelo bani kulandela ukuxotshwa kwakhe kubandla leZANU-PF. Sizakhangela njalo isinqumo se-MDCT esokuthi leli bandla kalisoze liphatheke kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe, siqale ngakhona pha eMelika. Isigodlo sikamongameli Barack Obama sithi umongameli Obama okhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe uwele Cuba umongameli Raul Castro okwakuqala ngomgqibelo emhlanganweni wamazwe angenyakatho lasezansi yeMelika. Inhlanganiso zezindaba kwele Melika zibika ukuthi unkosikazi Hillary Clinton uza kwethula umbiko wakhe okwazisa ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo ngesonto. Unkosikazi Clinton yena owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe ubikwa eza kwethula lumbiko okufuna ukumela ibandla lamademocrats kulolu khetho ebulenjini esebenzisa umfanekiso wevidiyo. Ukuzigqiba eza kwamanye amazwe, amalunga kahulumende wele Syria kanye labamabandla aphikisayo bagqibe inkulumo zokukhumisana umlotha lamhlanje, kodwa kungela abakuvumeleneyo emizameni yokuqeda impi yomdeni elizweni lelo esileminyaka emine.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupogine. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilambaling komile wena.
Ku Waza Friday lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji oxoxa lomkhokheli weqembu le impumelelo Shining Stars lona elisanda kwethula i-live DVD yale ngoma ezithoba mnemunye.
Awusashiya nomalanga unomalanga wam unomalanga wam unomalanga wam Unomalanga wam.
Iqembu lempumelelo Shining Stars libunjwe ngomnyaka 2001 mhlazi isikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi endaweni yenqameni yeGwanda. Ngokuhamba kwesikhathi leli qembu lithuthe labhekisa amabombo edolobheni lakoBulawayo lapho elisebenzele khona kuze kube namhla lokhu. Ekupheleni kwanyakenye leli qembu licindezele idlalade lohlobo lwe-DVD embukisweni oqhutshelwe endaweni yeBulawayo Theatre. Njalo umkhokheli weqembu lempumelelo Shining Stars uOscar Siziba uthi lokhu bakwenze ngemva kokucelwa ngabalandeli babo.
Sibenzele into le nginxa ukuthi bona yibo bathe khona no, sicela nje lisenzele live DVD. So lathi sizobukela. So nansi siphumile, sifuna abantu bekwanise ukuthi bayithenge bazibukelele. Imnandi kakhulu umculo kaChothozi, umculo wesicatha. Ile ngoma ezi-9.
Abanye abaculi lamaqembu ababekhona mhla kucindezelwa i-live DVD ngabagoqela uDumi Nyongola, iqembu le-JBCC Salem Mission Choir, uMasganda, uzinja ziyamluma kanye lomehlo kaZulu.
Siyalavuka izindaba ngempela enkonzweni bo, namba abantu beqabanga.
Siyalavuka izindaba njengomlilo, kodwa samtshisa omunye omnesembeba. Nawa wantu sebe wangelu mfusu wabo wonke Sebe kalana ngezi kla
Ayubu pela mkosi yamu
Ngezi ku
Ayubu pela baba
Nange mali
Ngeba liso kupele mkobu wami Kutwa ya sinuti
Isi kala singenisu munte subini
Au ye yeni
Isi kala singenisu munte subini
Oh yeah, yeah.
Umfoka siziba nguyedwa osele uqembu lempumelelo Shining Stars kulabo ababomba leli qembu ngomnyaka 2001 njalo kathesi usebenza labathi uThembelani Ndlovu ukwanele moyo umduduzi moyo unjabulo moyo ukwanele Ncube ukhulekani Sibanda uInnocent Sibanda kanye loTiyambu Shoko.
Le vision yaqala lo mfowethu uThong Costa lomsalincane kujeni imali ihamba abanye bakhubeka abanye bayashona abanye futhi njalo bayadela ufana njengebhasi nje mayihamba abanye bayehle station esithize but into eqathelwe ukuthi vision ezilungikhona siyaqhubeka.
Nanti ke iqembu leimpumelelo Shining Stars liphuma enkundleni ngengoma ethiwa Unity.
Ayikho into ngahlulo wahlukana ngaphandle kokubambana. Unity mado dangempela bo
ayikho ngahlulo wahlukana.
Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Waze kwakuhle ngempela ubambana yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
uhle uhle uhambana
uhle uhambana uhle 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 uhambana wase wamuhle.
Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weMelika. Ilizwe leEquatorial Guinea ngelinye lamazwe anothe kakhulu ngezenjiwayo ezifana lamafutha ezimota elisenkabazwe yezwekazi leAfrika. Uhulumende walelo lizwe ubikwa eqhubeka ehlukuluza abamabandla aphikisayo labaphikisa umbono kahulumende. Ngenyanga edluleyo abakhokheli bamabandla aphikisayo uGuillermo Nguema Ela okhokhela ibandla ele Republican Democratic Force kanye lo Louis Nzo Ondo babotshwe bavalelwa ngemva kokutshaywa kakubi esihlengeni seMalabo ngabezomvikela balelo lizwe. Abakamiswa phambi komthethwandaba ukuze kwazakale ukuthi kanti babevele bebotshelwani. LMLika likhuthaza uhulumende weRepublic of Equatorial Guinea ukuthi achiyane lomkhuba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo okungelangqondo, alandele izibopho leziqondiso zesisekelo sombuso kanye lezibopho zezivumelwano aloba igama kizo. LRepublic of Equatorial Guinea likhuthazwa njalo ukuvumela ukubhaliswa kwamabandla wonke ezombusazwe ukuze enelise ukuphatheka kukhetho phansi kwesivumelwano esenziwe kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kwenkulumo zokukhumisana umlotha ezeNational Political Dialogue. Lo ke bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Tina
sibambene kuhle ubamba na.
Sibambene kuhle ubamba. Tina sibambene kuhle ubamba. Sibambene kuhle ubamba.
Ase wawuhle ngempela
mandla
ubambana
kuhle ubamba.
Kuhle 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 kuhle.
Sibambene kuhle ubamba. Sibambene kuhle ubamba. Sibambene. Oh,
Sagcwala amanye amazwe
sagcwala amanye amazwe kwenze njalo
Zimbabwe bo
Zimbabwe yobuswa
sagcwala amanye amazwe
eZimbabwe lifikisa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanhla lithole uzibuse mhla ka 18 April ngakho ke kusukisela ngomvulo umsakazo wakho we Studio 7 ukwethulela inhlelo ezibathelane lentuthuko lamaphutha aleli lizwe lokho latholayo uzibuse Lawe mlaleli ungaphathisa kulokho ngokuthumela i-text loba i-voice message nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 inombolo njalo 1-202-465-0318 lasebulenjini ku-Twitter la ku-Facebook Siti amhlophe Zimbabwe
Zimbabwe yobuswanga
emakhumbe
Sagcwala amanye amazwe kwenze njalo
Zimbabwe ba
Zimbabwe yobuswanga
Ayeye
Sagcwala amanye amazwe kwenze njalo
Yibololo
Zimbabwe yobuswanga
Ayeye
Zimbabwe yobuswanga
Ayeye
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMTCT licizelela isinqumo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa iloba nini nxa kungabanga lenguquko emithethweni ephathelane lokhetho Umthetho ndaba kamantshi wethulela ababeyizi phathamandla zeZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani. Kuwoza Friday lamhlanje besileqembu lembube ele impumelelo Shining Stars. Hayi ke kwanele okwalamhlanje. Olivalelisayo ngontungamilinkomo mulale zwakana kamakamwangu